kuhle nje ukuthi kusayine izinto lezi ngoba anto simele sisebenzelane lamanye amazwe. I-United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayine izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona kanti iza njani. Singalima nini, siqale sukulima nini, kuvunwe nini. Ngisho uyabona ukuthi wona lo mnyaka izulu liphuzile kuye ngo-February. Njalo laba lilutshwana, lalimivuke ezintathu, lahamba. So khona kuyana kuyasihlupha ukuthi kanti sizaplana njani for next year. Sizaqalisa nini ukulima, sicine nini ukulima. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sibe lolwazi, kube labantu abazafika lapha basitshele ukuthi kanti kuhamba njani. Lokuthi nje kuphume emaphepheni ukuthi sokumikanje.
Ya, bakhona kade besola ukuhamba kukamongameli Mugabe ukuyasayina isivumelwano lesi besithi kasiqakathekanga kungako kakhulu eZimbabwe. Ungathini wena lo?
Akuqakathekile. Bebemsolela nje ukuthi mhlawumbe ngoba uhamba kakhulu ngoba bengathuma nje abafana bakhona ovice bakhe, bakhona umnini minister we-agriculture and so forth. Bengathuma abayisayina ngikhulu ukuthi bekudingeka ukuthi ahambe yena, but hhayi njengomuntu othanda ukuhamba. Uhambile, usayinile, kho kufuneka ukuthi kusayine into ezinjalo ngoba simele sisebenzelane lamanye amazwe. Uqakatheke kakhulu.